sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhla ka 25 Mpalakazi 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi namhlanje iningi lihlaselwe indlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale price yayithiwe i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95.
Lamhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Ngizazahamba kuphela kwabanye, so ngizakakubekela imbhida ngikhaya. Senzele ukuthi babe bengakwazi nasemakhosa ukuthi ngivile kumbe hayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungamile Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo letizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kubiza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele ithengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni ezinengi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale price yayithiwe i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95. Lapho ekhiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngobuningi, ibonakala nje badayana njengamethentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga, lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyakufuza afake imali ezwayo sibili. Singakhangelela ukuthi afake about $2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. amazwi yakhe asekelwe lilunga lezanu PF umnumzana belief kaule
usebenza katalala okunjenga khona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo ngile qiniso sibili okunye kwakhona siza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuza kuncedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono
kodwa umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho ngakho uthi ebantwini abanengi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho
ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe so lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje kona la sedlulile lapha esidlinqeqo zomlomo
Abantu beZimbabwe abangena ku 7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla kodwa kungelani lobunzima bonke lobo elibhekane labo sithi khisimusi enhle ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile lokhu sikudabalunye ilanga lekhisimusi beliqhakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo kudliwa ezimnandi kugqokwa impahla ezintsha abantu belenjabulo enkulu kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa
Babe City ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo kodwa kathesa likho idola olusuku lokudla izibili boco kunathwa kutshimbwa emulini ezichineyo abantu bejabulile edolobheni legwelo bekuyisiphithiphithi abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi umdala usayi ngomunye wabo
lokho kungakayilungise lokho ngisekuseni nabhoda phakathi lapha into ziyadula sengingene phakathi kubo okay lapha ngithi ngiyabamba mvambe ngishiye kweminye iminyaka ngiyayenge ukuqinile ukuzindiyana ngisiya ethini kodwa athesi angifiki
umnumzana Oriel Ntibi uthi ikhisimusi yakhe yindlala yodwa
ngiza kuyahamba kuphela kwabanye so ngiza kaziphekela imbhida ngikhaya ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagosa ukuthi ngivile kumbe hhayi
abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo nabangane bathi okwalo nyaka kubi unkosazana Patience Nzimande uthi abalezihlobo egoli njengaye bangcono zebathumela ukudla yena-ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiyalazo ekhaya
sakabesesithi ngcono ngiziphathise ebhasi uma ibhasi yakhona iyadula okulu nala mabhasi akhona akhwelile ukuthi uyekhaya kugadeki saka senyamele ukuthi engxenye kusasa kuyasokuthi ngiyazithenga ngani ngingelanga inilantsho mali sengiswele imali yokuthi ngiyithwale ngihambise ekhaya bathe fo gadisa impahla ukugade umuntu eyide kukelwakwe
yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni kodwa kumele ube le mali hhayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga umnumzana Thabani Nembudziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni
ngithengisa ama-groceries asebenza amalanga wonke njengabothukela amafutha njengoba libona isepa amaflawa amatishu izinto ezisebenza everyday sengizithengisayo thina kuchiphile ngoba thina sihotala ngekheshi So ngazivota ngecase thula kuchipili iko case iwe ngani iyadura.
Unkosazana Nonto Ntuli layeke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimuzi kodwa wamukela icash kuphela.
Laba thina siyachiphisa kancane kule lama-shop okudla okuningi sikuthenga e-South Africa. Bese sizokuthengisa thina lapha sesithengisa ngebhondi kuyasokuchipha lala ama-shop ngama-supermarket thina sithengisa ngekheshi kuphela no-swipe no-ecocashi ye thina silakho konke ukudla from evuvukele bathenga ngapha because lathi kunje kusebenza siyaphila lathi ke siphila ngapho umsebenzi wethu khona la so bangasithathela umsebenzi wethu nalowo lapha sikwazisa ukuthi asebenza ngapho
unkosazana Nonhlanhla Ndlovu laye udinga impahla ezijeneye emgwaqweni
uthengimpu ngilapha mayika kula kheshi ukuthi ngithenge ifisingeresinekhukhayisi ikheshi la
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya iyabe iziphelele nje. Abantu bayalamba njalo abalamali yokuthenga ukudla. Ukujanquka lokugida kudliwa yinengi labantu kukhanya lo nyaka akukho. Imele Studio 7 eGweru, ikamela mungu Ezra Jesus Banda, nisithi libele ikhisimusi elijukela.
Manje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kuma phephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi inkampani yamandla kaGetsi eZesa Holdings kayisoze icithele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi siphathamandla esimqoka kulenkampani uCEO uMnumzana Patrick Chivaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kagetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu, kuzabangela ukuthi iZesa yenelise ukusa amandla kagetsi kuZulu ezindlini. Iphephandaba leThe Chronicle lithi uMkabheki Ndlovu owadutshulwa kwele South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho izolo. UMkandlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho. Iphephandaba leChronic lithi imuli kamuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa uMkamuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala, onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa. Balaleli Studio 7 sisakaza ngapha eWashington, sisakazela eZimbabwe. Okwamanje ke sengidedela emuva, silalela ke amazwi yenu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga lekhisimusi kanje. Asizweni okwenzakalayo.
Ndlela phemakhaya hey ya ethi fisele ikhisimo senhle thina abanye esihlala ngaphandle kwamazanye esiphumelele ukuhamba sizozama ukuzama abadala njalo labo bejabule ngakhona okwabalapha siyabona.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, siyabonga ngokusikhulumisa kuStudio 7. Hayi kefu lalo nyaka libuhlungu sihlobo zami, ngoba akula sinkwa, akula mpuphu, akulani, sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika. Kodwa ubunzima esilabo, silabazukulu, silabantwana, ukuthi siyabaphani asikwazi. Bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa yokuthi umphefumulo awukaphumi. Kodwa hayi, indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina ngikhulumayo ngunasikhu ngisemperengwa.
Ngiyabingelela basakazi eStudio 7, mina ngu-Alfred Shoko ngikhuluma ngisewange. Ngibingelela abantwana bami u-Andile, uTawanda, uShalom lomama wabo, nomngane wami othwa ngubharaka ngoma umngembe udube ujwako ujwaki lo sithole umakhelwane wami sithole indoda ethanda ukuthelela kakhulu ngize ngibingelele nomama wami ekhaya le emalonga icross date ngibingelele ujimi okobulawayo umen boy okobulawayo ulaki ohlala emapa number 1 ngithi libe nekhimuzi enhle lingalahlimbeko ngokufela izimbabwe izaba right next year lathi kunje siyabe sikholisa ezimbabwe libe nekhimuzi enhle
I'm going to go to the house.
Salibona msakazi ibizo lami uNdodana Ndlovu ngisesikinse ukuhlala ngihlala enkayi esigabeni othiwa igonye wamanje segoli lapha nami ngithanda ukubingelela abazali bami bonke ngithanda ukubingelela umama uMandaza uyakhela khona egonye ngibingelele umfowethu uSamlamuli ngibingelele uVusa uNamlamuli umalukazana wami ngibingelele labantu bami uSithwe Nkosi Ndlovu lo Mthokozisi Ndlovu ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngibuya lapha egonye ngiyabonga msakazi omhle mbonge nomthokazi mbonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule umlomo sikhulume ngezinto ezisihluphayo nesizijabulisayo kuStudio 7 ngiyabonga kakhulu msakazi omhle.
Ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphandle. Ithi mina sufikile ekhisimusi. Akuzwayo isiyaluyalu yisiphithiphithi. Kuzwakala imdumi phambane emoyeni iziginci zimntana. Wabonakala ngamaqenjana kusithi izindaba lohleko liqhunsuka. Ulichaga eliphupha imigwebe likhodwa lazinsane. Khisimusi uyangicecisa. Loba ngimubi ngubangconywana. Kungicazimulisa umlomo ngenkani. Undlisa inyama eningi futhi indija okuningi. Iminyaka edlule ngiphelelwe imali, ngizama ukujabulisa wena. Kuthi ngozibandlela sengigalule esizimeni senhlupho, ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni. Ngabe ngalele inhliziyo, ngabe kayisimi osebunile. Khisimusi langelikhulu lokuzalwa komsindisi, elokuvakatshela izihlobo labangane. Khefu elibuthelela umdeni, kuxoxa indaba ezinhle lezibuhlungwana. Xetha lokugoqa abancane labadala, ukuze imuli ibone ngelihlo linye. Phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe. Emasontweni khonzani ngedlabuzani. Esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila. Abantu bakontshela umoya wempila kahle. Umoya wokuzwelana. Umoya wokwelulekana. Umoya wokuxolelana. Wona phela umoya kaKristu. Vathi Khisimusi nginozipho. Kulilanga lokubonga lokuphana izipho. Ekade zabuthelele ekusunguleni komnyaka. Abanye kibo lithuba lokona. Lilanga lokugelekecele ukumenemene. Ngithi Zulu dlana amandla akho nabile kepha uqaphile. Ngempela sufikile Khisimusi. Umthapho lomthabo sowuthaphula sithabile. Sidla amafidlongo sichelekisile. Lo olifisela iKhisimusi emnandi njalo ephephileyo. Ngosemajawundeni ukhulekani moyo. Umnyaka ozayo asiwugcobeni uye muhle. Emhlabeni njengasezulwini akube kuhle. Lisale kuhle balandeli bomsakazo olodumo.
libonani mthakazi omuhle mina igama lami umachayi Nduku Ndandura ngihlala isigabeni seGwalupa lonyaka izitolo kwakungeneki injabulo kayikho izinto kazibambiki into yonke iyadura kusokudura la sibi sesawudu into yayichipho kokugcina siyabonga.
Alright, salibonani thokazi omuhle. Hayi khisi igama lami ngumdawini khisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Maye sibone ngani akusoze kuhambe kuhle bantwini akusoze kube lenjabu lenhle. Siyabonga.
Silpane.
Selpane.
Salbonani, 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 Mahlabe Zulu, libingelelwa nguVodloza, uGreatest Funder, ubukhali bembazo, imbazo yakhona kwiNkosi Mzilikazi yesibili, ngithi mthakazi wonke kumagumba amane, nwele olude kini sizwe seNkosi Mzilikazi, ngithi halala ngosuku lweKhisimusi, ningakhohlwa lina komalisa esilobela ngithi kini philani ntamo yenkunzi, mnyaka omutsha olempumelelo. Gini long care.
Yamazi doche ku atide. Pachandu kutu. Epilo. Yamazi doche. Udimpo. Pachandu kutu. Epospe. Yamazi doche. Unomza.
Tulo funu tamu makumanda.
Tulo funu tamu makumanda.
Tulo funu tamu makumanda.
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumele ke amazwi yabo nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela uhlelo. Hello.
Hello.
Ye mnumzana Torima, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye akusitshela ukuthi ilanga le Christmas lamhlanje kunjani khona ngapho edede?
Edede ilanga leli namhlanje hayi kalikho alikho mnandi because abantu balendlala. Aricazi. Mina njengesikhokheli ilanga leli abantu bakokhela inxa bengachazeki lawo yabo ungachazeki so abantu abachazeki abantu balenjala abala kudla ukudla okukhona emashops kuyadula abantu abala mali imali zangkhona kade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezithathe but hayi abakwamisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi kulamanye amashopu ayabengavumi i-ecocash abanye labo baye belamanye balezinye iyinhlupho but ngaze sikhuluma iqiniso ikhisimisi echiyeni lamanye ikhisimisi esiwajayeleyo.
Ye kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho liseduze le-game park alibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumbe okulibhalabhala.
Hayi akuko ukurume iqiniso vele hayi kakuko kade sikangelele ukuthi bengazwela nje old age wokuthi ukuthi ano lokuziza kuyenzela i old age lazo indlovu zankona zicakile kule ndlala kulamanzi akulamanzi kuomile so even le nyama yankona ukuthi kade ikhumbula ukuthi babalalele indlovu indlovu zicakile.
Kodwa kona emasimini kunjani? Bayalima abantu?
Emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba lezulu but kathesi sokuwomile inkomo ziyawa, inkomo ziyafa, indlala ikhona ngiyakutshela and to make matters worse abasocial welfare bathanda ukunika i-old age labo kathesi abakabaniki so badlalele abadala ikhisimisi endlaleni.
Manje nxa usithi badlalele endlaleni akula ngitsho ke abaphathisileyo ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla akula yini abaphiweyo khona ngapha?
Esigabeni sami ngathi lo nyaka hayi ngathi babe lomnyama mbishana anzange ngibone lapho kukhanya ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga leli lekhisimusi ngingakwazi ngasi ukuhamba susiyakho bohange khona ngale kungaba khulu amanye ama-organizations engaba anika laba abadubekayo kulalapha lalaphayana ukuthi kulaba abantwana abavele egodi kumbe abazukulu yibo singathi sibabonile beyethula ama-changanbeki but hhayi imizi eminingi vele kathesi sonxa inkuluma kuthuli vele kulothuli vele hhayi akula into e-right ngifuna ukutshela iqiniso indlala ikhona ayisiyo khisimusi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingela liyasheya khonoku manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho akula muntu ulolutho.
Hayi siyabonga
but imengo hayi imengo ziyawa but anti uyakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right nokuthi uzwile imengo because akoze ukwanisa ukunatha amanzi imengo ezikhona but hayi indlala isigambe ukhuluma iqiniso hayi indlala ikhona
hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu umnumzana, siyazi ukuthi into ziwomile kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhle lemoli.
Hayi ngibonge kakhulu Chris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas. Hayi veni usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule.
Hayi sibongile mnumzana.
Okay.
Ngisola bathi mina ngingumuntu wangendaba ngaze ngigide kanjani ngihlabele kanjani ngiyenzeni baya ngisola ingoma ka Maji uMajayivana esigubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ye igama lami ngu Chris Gande, ngiyalifisela ikhisimusi enhle. Hayi ngiyazi ayisiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hayi into kazihambi kahle hayi siyabonga, asidibaneni njalo kusasa.